babakandisi njani
ibingelela abalaleli babakandisi kulungiselela ukhetho luseduze njengokutsho kwabo abayibo ababheke ngezokhetho ukuthi singakhethweni ngabo-July khona lapho ngasibheka isikhathi okulungiselela thina siqale ukulungiselela ukhetho sikhuluma ngendaba yekhetho ebantwini from last year and abantu bamelele ukhetho ngoba sebediniwe ngasinanzelela idelay esesiyithola phezu kokulungiswa indaba yeziqinti sibona ngani izano ineplan yokuthi nxa isikhathi sesifikile waphonga ukutho ukuthi ukhetho solufikile bengafuni ukubana abantu baqale ukukhampena ngoba kunje nxa sinanzelela ema-Tribune South akasikabi kwazi kahle ukuthi ama-conference kulahle kangakanani ngoba sibesizwa just for i-proposal kuthiwa khona siluze i-1 khona manje abantu abakwazi lokuthi kuhamba njani even indaba yamawadi ngendlela abayenze ngakho abantu bazotravela nxa kungaba kuzohamba kanjalo batravele for 8 days 10 days besiya kulapho abavotela khona engunanzeleleyo yikho ukuthi abantu bona abaredi ngokhetho abantu sebedini babakadi noma nini ukhetho olungaba khona esiyinanzelelayo nje ukuthi izano iqalile yona ngokwayo ibhizi thina siyavalelwa ukubana sikhulume labantu noma ungayenza umhlangano private ekhaya lakho ukhuluma labantu usokuthiwa awusahambanga awusayenzanga ngokomthetho itsho ukuthi ngezinye indlela and sebesiza nge-violence ngoba hayi kunzima ku-ground.
Manje lona ukhetho oluzayo libona ungani luzaqutshwa ngemfanelo na?
Babagandi ukhetho oluzayo angeke kuqhutshwe ngemfanelo ngoba already sokungama-problems amaningi kakhulu uthi ngazi i-voter fraud akasinayo nxa uthi uyananzelela uzobe kutshela ukuthi abantu abasendani engaka bangaka kodwa kule mizi emakhaya emawadini kuthole ukuthi kule wadi elabantu abangafiki le 2000 uzokuthe endaweni engakule labantu abayi 2000 izekhe lo ekukhulumayo i-village ithole ukuthi ile mizi less than 20 but uzokuthi labantu abayi 1500 so kubonisa ukuthi vele kasoze lwakhulule kukhetho kodwa sizama ngamandla wonke even njengoba manje silokhu sirejista abantu ukuthi noma sebeqalile ukulungisela indaba we-rigging noma kanjani abantu bazimbabwe sebedilile so ukhetho oluzayo asoze likhululeke ngoba i-violence siqalile lapho sihamba khona sikhanjwa kuphela sihlukunyezwa so ngibona ukuthi ukhetho asoze lwakhululeka kodwa ngeke sidele ngoba akula esizakwenza ngaphandle ukuthi sizikhulule njengobana esitsho ukuthi izimbabwe yakhiwa ngabahlali bezimbabwe nathi sithi khona ezi-CCC abantu bezimbabwe bonke ama-citizen kungcono sizikhulule sizikhulula njani kumele sivote ngobuningi sirejiste ngobuningi njengoba sirejista sivote ngobuningi siphinde siwine kakhulu.